So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 Nhlolanja 2021 noPastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Amkhuthane lo movie ngoba lokhu tshintsha uyazwa ukuthi sizaphithela ngawo ngathi abantu kumele balandele khona ukuthi bangahlangani bebaningi besenza amaparty kumbe behambe kuma-funeral bebaningi njalo begeza izandla nxa behlangana.
Incwadi zezempilakahle eZimbabwe lokhu zixwayisa uzulu ukubana angayi-TB. Ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Nakunye kuko-social media asikaboni any communications zalokhuze abo ayimine right now from another meeting adingno ayi ko-social media asikaboni anything.
Ele China lazise ukubana ele Zimbabwe ngelinye lamazwe azakwenelisa ukuthola usizo lwejekiseni yomuthi wokuzivikela ku-COVID-19 ele vaccine. Ngesikhathi abeZimbabwe abaseSouth Africa besamukela ngenjabulo ukuvulwa kwezinye izigaba zomnotho, kwele Botswana inani labantu abatholakala bele COVID-19 liqhubekela phambili liqonga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Selikhuphuke ngabantu abangamashumi amabili 20 inani lasebebulewe COVID-19 eZimbabwe laya kwabaphezu kwenkulungwane eyodwa 1254, ukuthi inani lasebehlolwe bafunyanwa belegciwane leli selikunkulungwane ezedlula kancane ezingamashumi amathathu lantathu 33,814 eZimbabwe jikelele. Abagule basinda kulo mkhuhlane sebezinkulungwane eziphezu kwamashumi amabili lengxenye 26,794 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezilikhulu 103.5 million ababanjelwe gciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Ukuze sizwe amacebo okuzivikela kulolu bhubhane, uGibbs Dube weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lengcweti yezempilakahle uDokotela Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital.
Inani labantu ababanjiwe labantu abasitshiyayo kungani libohlile kwamavikile adlulile, hayi bekunzima kakhulu manje umkhuhlane wakhona unjalo uyenza ingani uyayekethisa abantu labo sebelandela usuvuka njalo. So asikwazi ukuthi kathi si uzahamba ungasaphenduki yini kumbe uzavuka njalo.
Umkhuhlane lo vela ukhetha ukuthi ngubani uyakubulala abantu bonke nje bahlala nje. So ke abantu kumele benzele kwezitini enqabeni ukuthi bangawutholi.
Umkhuhlane lo movie ngoba lokhu tshintsha uyazwa ukuthi sizaphithela ngawo ngaphi. Abantu kumele balandele khona ukuthi bangahlangani bebaningi besenza amaparty kumbe behambe kuma-funeral bebaningi njalo begeza izandla nxa behlangana begqoka ama-face mask avala amakhala lomlomo. Abantu abathandi ukuvala amakhala, bathanda ukuvala umlomo kuphela. Yikho sithi hayi valani konke la makhala.
So masikhangela-ke njengoba abantu bengani kumele bephande ukudla, kulabanye abathenga bethengisa impahla emgwaqweni, so kumele bephephe njani umkhuhlane lo njengoba umuntu kumele aphume engwene.
Kunzima baba Dube ngoba lami nje useni ngiyaphuma siyabona isigulane kodwa kathesi abantu nxa bephuma besiyathengisa okunye abangakunompola kungagcina kuqeda impilo zabo. Yikho abantu basebunzimeni sibili ukuthi kumele bayasebenza ithumbu liyabe lisitsho kodwa njalo bengazuza lo umkhuhlane bayenelisa ukuthi batshone.
Sizwa abanye bakhuluma futhi langama-vaccines la abuyayo amajekiseni.
Hayi kathesi uhulumende uthi ukhanya ngani usethenjisiwe amajekiseni la amanye azavela kumbe Europe kumbe azavela eChina kodwa akafiki. Yikho abantu baxwayisa ukuthi bangaze bagijima bethi sebezokuthiwa kula majekiseni besebeyekethisa umkhuhlane uyababulala ijekiseni ingakafiki.
So sizokuthiwa kulabanye sizobathi amajekiseni la avela eChina
Hayi thina ama Jackson nxa ezabuya abuya vele ama Jackson ahlale hlatshwa abantwana nsuku zonke lapha avele eGeneva abe lungise iWorld Health Organization. Nxa iJackson leyo ipasile ngale hayi akulankinga iyahlatshwa abantu. Lokhu kukhanya abantu balamanga abakhulumayo lapha kuma-social media ukuthi baphambanise abantu emakhanda. Kwenzela ukuthi abantu beyala ama Jackson abantu bezokufa bebaningi. Yikho mina njengodokotela hayi nxa iJackson ivele yamakwa kuhle yapasa ngale Geneva hayi kumele siyithathe.
Udokotela Solwayo Ngwenya yingcwethi yezempilakahle limuzwe exoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7. Ele China lazise ukubana ele Zimbabwe ngelinye lamazwe azakwenelisa ukuthola usizo lwejekiseni yomuthi wokuzivikela ku-COVID-19 ele vaccine phakathi kwamazwe alishumelane awezwekazi le-Africa. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lumbiko wethulwe isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Wang Wenbin ethi amajekiseni okuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 alungiswa ezweni lakhe, njalo bakwenza lokhu ukugcwalisa isithembiso sikamongameli Xi Jinping welizwe lakhe phansi kohlelo lokuphathisa amazwe asathuthukayo. UWenbin uchaze ukuba amazwe omhlaba kumele abambane ekulwisaneni le-COVID-19, ethi njengeChina bazaqhubeka besiza amazwe angabayanga lathuthukayo bekhangelele ukuba amazwe athuthukileyo lawo azobambisana labo ukuncedisa amazwe aswelayo. Udokotela omele ubulawayo udokotela Welcome Nyati uthi abakatholi imibiko ekhuluma mayelana lamajekiseni basalinde uhulumende ukuthi atsho ukuba ilizwe limi ngaphi.
Hayi, thina konke kuko social media asikaboni anything, any communication to that local thing. Even right now I'm from another meeting, there is no social media, African anything that is. So I think the government is still considering all options. So government is still considering the options.
Lephalamende lephumula constituency unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ijekiseni ingakahlabi abantu kumele iyehlolwa e-University of Zimbabwe.
Sikhangele ngalolu ubhubhane le-COVID-19 sesizwile uhulumende ukuthi iChina ifuna ukudonethela iZimbabwe i-vaccine. Njengabantwana beZimbabwe sikhangelele ukuthi nxa ivaccine ifika ingakanikwa abantu njengenhlala yenza ayihanjiswe e-University of Zimbabwe bayehlola ukuthi ilungele yini imphefumulo yeZimbabwe. Nxa kuyukuthi ilungele basazise ukuthi hayi ilungele abantu sebengayithatha ivaccine yani, ngoba nxa singayisebenzisa singazange siteste ukuthi i-right kungayi-right-ang sizablema bani, njengoba abantu laba ngabantu abakhathala, but nxa sesiblema abantu bethu abaye babazetestile yaku-right. Njalo engakuxwayisa abantu ukuthi nxa ukuthi isiphumile impumelo yokuthi i-right i-vaccine yana abantu abahambe bayehlaba ngobuningi babo kuwahlanazelela eZimbabwe i-economy yethu kayiyenzi ukuthi abantu bathole behlezi. I-economy yethu ivumela abantu ithi bangene bazisebenzele ngoba abaningi baphila ngokuzisebenza. Nyabonga.
Amanye ama zamazwe azathola lolu sizo abalisa iPakistan, iBrunei, iNepal, iPhilippines, iMyanmar, iCambodia, iLaos, iSri Lanka, iMongolia, iPalestine, iBelarus, iSierra Leone, leEquatorial Guinea. Amajekiseni azaphiwa iZimbabwe abika engalungiswa inkampani eSofarm leSinovac njalo asethunyelwe emazweni abalisa iUnited Arab Emirates, iBrazil, leChile. ELeChina libike njalo ukuthi lihlela ukuphathisa amazwe aphose afike amachumi amane 38 asathuthukayo. Uhlandla elilandelayo lehlelo lwayo lokuphathisa amazwe asathuthukayo isebenzelana lamanye amazwe omhlaba phansi kohlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eyeWorld Health Organization, iWHO, olweCOVAX. Umbiko wabeChina uphuma ngesikhathi uhulumende weZimbabwe eyazise ukuba abenhlanganiso ezizimeleyo sebethembise ukubapha uncedo lwezigidi ezingamakhulu edlula amabili zamadola eMelika, okuyimali yokuphathisa umsebenzi wokumelana lemikhuhlane enjengeCOVID-19, owechukela, oweBP leminye. Imali igoqela izigidi ezingamachumi aphose efike amahlanu amadola, i-49 million US dollars, eyanikwa iZimbabwe isuka esikhwameni seGlobal Fund esiqalile ukusetshenziswa ithengela abakumsebenzi wezempilakahle impahla yokuzivikela kulolu bhubhano, e-personal protective equipment, lokuthenga imithi, lokusebenzisa ukuhlola i-COVID-19, ama-test kits. Yena ngokwakhe uhulumende uthi ulezigidi ezingaba likhulu zamadola eMelika eyabekwa eceleni yokusebenzisa ukumelana legciwane leli. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umanje Stanford Mambanje womthethondaba waseHarare uthe uzawethula isinqumo sakhe phezu kwesicelo sokuhlawula isibambiso sebail esikhwezwe ligotha likankosazana Johanna Mamombe lonkosazana Cecilia Chimbiri. Ababili laba abayinkokeli yabasakhulayo besifazana be-MTC Alliance babotshwe ngumvulo. Umambanje uphe isizathu sokuphelelwa isikhathi ngoba egijimela uyakwahlulela edabeni lukaFrederick Mabamba obotshelwe icala lokuthengisela abantu izidanda okungekho emthethweni eChitungwiza. Kodwa la kulelo cala akazange aphi isinqumo sesicelo sebail njalo wathi kuzazibona zonke zombili indaba kusasa. Uhulumende weZimbabwe uphambule abongi abalishumi lambili ebasusa esibhedlela lase-United Bulawayo Hospitals ukuba bayesebenzela eThorngrove Isolation Ward, okuyisigaba esilaliswa ababanjwe yi-COVID-19. Lokhu kwenziwa emizameni yokuqeda udubo lokusilela kwabongi emaklinika lesibhedlela seKansiliya woBulawayo ngesikhathi iZimbabwe izama ngamandla wonke ukumelana nokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba njalo ekoBulawayo.
Ubhubhane lwe-COVID-19 luqhubekela phambili luhlasela ngolaka ezweni lemhlabeni jikelele osekubangele ukuba uhulumende weZimbabwe athathe amanye amanyathelo anjengokusa abongi ukuba bayencedisa kwezinye indawo akade bengasebenzeli khona. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchasisa kabanzi ngenyathela leli.
Uzakhumbula ukuthi isibhedlela lesi nxa usugcine abantu abaku-oxygen kutsho ukuthi unesi kaselaso isikhathi sokubachiya ahambe ayokhatshana, sokumele unesi ahlale eseduze. Inani lamanesi ebesilawo kumbe ngithi esilawo ibili phansi. Sicelile ke sakhala kuhulumende wasizwa wasilalela. Usiphile amanesi abongikazi esebenzisa isibhedlela sase-United Bulawayo Hospital abalichumi lambili 12 bafikile lamhlanje.
Udokotela Sibanda uqhubeke echasisa ukuba abongi laba bazasebenza njani.
Kuthuthi kusukela lamhlanje kumbe kusukela kusasa sizalungiselela ukubafundisa mayelana nomkhuhlane we COVID-19 ukuthi welatshwa njani nxa abantu bephakathi esibhedlela. Abanye babo sesizabafaka kulawa maqembu lana awe-rapid response team abantu akade bekhala ngawo, lathi sikhala ngokuthi silabantu abalutshwane nxa besenela, kodwa abanye baye eThornkuve esibhedlela ukuthi bayekhangela abantu abale COVID-19. Labo bantu sesizabona ukuthi kusiya ngokuthi bangaki baphuma njani, owakhathi silababili kuphela. Ngesilungu okungathiwa they are stable, ngabakho esimeni esibi lesana esifuna amanesi le-oxygen njalo njalo.
Olwela amalungelo oluntu unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngaleli nyathela.
Ukuthumela amanesi angu-12 ukuthi bekhangela ama-patient eThornkuve, obviously they are not enough, ngoba uzazibuza ukuthi i-shift iba lamanesi amangaki. And khonokho kuyakutshengisa ukuthi vele abantu labana ukutshengisa kabatshithwa nje bagciniwe, ngoba uma betreatwa you can't say abantu abangu-12 bayabazalana esibhedlela. So kuyatshengisa ukuthi as a government asikho prepared to deal with i-issue ye-COVID. So mbona ngazathi lokuyana ukuthi abantu ukuthi begcinwe yinkosi not ukuthi kuthiwe hhayi njengohulumende sihlele lokho.
Izakhamizi zakoBulawayo lezakwamanye amadolobho zikhala ngokuthi amakhansili kanye lohulumende ngokwakhe kabathathi manyathelo eneleyo okuzitholisa uncedo lolwazi olweneleyo ngokuzivikela kulomkhuhlane. Kodwa uhulumende ngakwelakhe icele uthi uzama ngazo zonke indlela ukuphuma lenhlelo zokuvikela uZulu ukuthelelana lula lomkhuhlane, okugoqela ukuphuma leziqondiso ezinjenge COVID-19 lockdown. Kunje ilizwe selikuhlandla lesithathu lalawa ma-lockdown, lokhu leli gciwane langenayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanyela ukubhekanela kweZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Imota zebutho kanye lamatanka kubonakele esigodlweni selizwe leMyanmar, eNaypyidaw, namuhla ngesikhathi umongameli walelo lizwe okhutshwe esihlalweni uAung San Suu Kyi elokhu evalelwe. Ibutho leMyanmar lithethe umbuso ngodlingo mvulo obusolwe ngamazwe agoqela eleUnited States lamanye. Umongameli Joe Biden weMelika uvakatshele eWashington DC kusakhiwo sikahulumende eseCapitol Hill izolo. Ubeyatshengisa inhlonipho kumoyi umnumzana Brian Sicknick, ipolisa elabhubha kuze kuqhamuke udlakela kulindawo, abasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli beze bengene ngodlame.
Ngesikhathi abeZimbabwe abaseSouth Africa besamukela ngenjabulo ukuvulwa kwezinye izigaba zomnotho, kwelokuthwana inani labantu abatholakala bele-COVID-19 liphobekela phambili liqansa, osokudale ukubana uhulumende engezi isiqinjiso sokwalela abantu ukuhambahamba ngezikhathi ezidaliweyo esecurfew kuze kuyefika ekupheleni kukanhlolanja. Yintshebele izindaba ye-Studio 7, uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwelokuthwana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lingaphansi kohlelo lokwenqabela ukuhambahamba kwabantu ebusuku olwe-curfew uze kuyefika ekupheleni kwayo nale inyanga. Ngalesi sikhathi ukuthengiswa kotshwala kuzaqhubeka kungavunyelwa. Lokhu akusizo ndaba abeZimbabwe abahlala kumbe besebenza kule lizwe abakade befisa ukuzizwa. Sekudlule inyanga eleBotswana lingaphansi kohlelo lwe-curfew, njalo utshwala bungathengiswa. Imigoqo le ifakwe kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus idale ukuthi iningi elifana lomzana Douglas Ndebele liqale umnyaka kanzima.
Akukho lula besikhangele ukuthi mhlawumbe singena ku-second month of the year kuzaba le ndaba ezingcono like i-direction in COVID cases, kumbe kube le announcement about easing some of the restrictions, but kukhanya kuzaba nzima.
Ngesikhathi eleBotswana lisanda ukumemetheka komkhuhlane, ugatsha lwezempilakahle luthi sekusilela impahla esetshenziswa ukuhlola i-COVID-19, ama-test kits. uDokotela Madisa Mine okhokhela ugatsha lweNational Health Laboratory uthi sekunzima ukuthi bahlole abantu ngenxa yokusilela kwama-test kits. Umine uthi okunzima yikuthi umhlaba wonke ejikelele impahla esetshenziswa ekuhloleni i-COVID-19 yaswelakala, ngakho abakwazi ukuthi bazathola nini ama-test kits. Lokhu sekubone eleBotswana lisungula njalo ukuphelekezela abatshayeli bamaloli uma bengena elizweni bezotshiya impahla. UMzana Owen Ndlovu uthi sebekubonile ukusilela kwama-test kits.
Yebo kunjalo, as drivers sesibona njalo iescort yamapolisa uma singena eborder. Sizwa kuthiwa akula ma test kits sokusetshenziswa ikakhulu la ama rapid test. Asazi ukuthi kuzalunga nini.
Kusenjalo, amapolisa kweleBotswana ahlaba umkhosi ngokungena nkudlu kotshwala busuka eZimbabwe. Ukuvalwa kokuthengiswa kotshwala kweleBotswana sekubone ukukhuphuka komkambo omnyama isitoko esiningi sivela eZimbabwe. Kodwa sekuluke esabela ukuthi utshwala sebuzaqala ukuvela kule South Africa ngemva kokuvula kwebhizimusi le kuyona le iviki. IBotswana ikhala ngokuthi ukunathwa kotshwala yikho kubangela ukumemetheka komkhuhlane ngoba abantu bebuthana endaweni ezithiyeneyo. Sekulabantu abayinkulungwane ezingamashumi amabili lanye i-21,293 abatholakale bele-COVID-19 kuthi abalikhulu lamashumi amathathu lanye i-134 balahlekelwa ngumphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Isikhona esanela ukunakekela imindeni abantu abahlanu sikhuphuke saya kunkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu zamadola $29,924. Lokhu kuvezwe ngabohlangothi lukahulumende lweZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT. Obathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iholo lezisebenzi eziningi lokhe limi ndawonye lapha iningi labantu lisithi alisenelisi ukuthi liziphilise ngenxa yentengo yempahla ezimqoka kanye lokudla ekhuphuka nsuku zonke. Izisebenzi zikahulumende yizo ezihlaba omkhulu umkhosi ngoba iholo lazo lingaphansi kakhulu kwesikhwama lesi. UMnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi kulesidingo sokuthi iholo labo likhangelisiswe.
This means that
iZimbabwe National Statistics Agency ipe imbuli yabantu abahlanu inani elingange $29,924. Lokho kuthi ubana wonke umqhathi, yitsho labaqhathi bama health workers kumele be increase kumbe bekumele bekhuphule iholo labantu lifike ku $29,000 kumbe lidlule lapho. Lokhu kuyabonisa njalo ukubana kumele kube lenguquko kakhulu eholweni labantu abasebenzela uhulumende ngokuphangisa okukhulu kakhulu.
UMnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association INACORA, uthi iholo labantu lincane nxa liqathaniswa lendleko zenyanga yonke.
Ukuthi imali yabantu abahlanu, umndeni wabantu abahlanu usudinga imali engange $24,935 ngenyanga, okuyimali edlula i-$300, kusho khona ukuthi abantu abaselampilo angeke babe lokudla, ngeke babhadele irenti, ngeke babhadale okwesikolo, ngeke bathenge izigqoko, sebehlala benqunu bengela kudla bengela lutho. Abantu abaningi bahola imali engaba ngange $10 eMelika kumbe 20 kumbe 30 ukuthi abahola $50 ngenyanga. Kabafiki ukwedlula i-$300 lesidingakala. Ngakho ke usizi lukhulu.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nomsa Ncube ongumbalisi.
Imali esihola iyayangiswa nokuthi ngisho nje ngikhulume ngoba sengikhangela ukuba izinto engizifunayo kube inyanga ipheli sisebenze endlini zidure imhlolo. Kade phoke le mali le siyiholayo akuhambelani. Nxa sikhangela le 29,000 leyo 924 leyo ekhulunywa ngayo ukuthiwa iholo lethu kumele aluba ngali khona pho uze sikwanise ukuphila, vele sikhatshana kakhulu khonapho ngoba vele kakusebenzeki, imali yethu vele kayifiki khonaphana. Kuhle kukhanye vele ukuthi akulalotho esiluholayo, ikanti kukhona okungenziwa ukuthi lathi sikhululeke nxa sisebenza.
UMnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi iholo alitholayo aleneli lutho.
Imali esiyihola iyayangiswa nokuthi ngisho nje ngikhulume ngoba sengikhangela ukuba izinto engizifunayo kube inyanga ipheli sisebenze endlini zidure imhlolo. Kade phoke le mali le siholayo akuhambelani xa sikhangela le 29,000 leyo 924 leyo ekhulunywa ngayo ukuthiwa iholo lethu mele aluba ngali khonapho uze sikwanise ukuphila vele sikhatshana kakhulu khonapho ngoba vele kakusebenzeki imali yethu vele kayifiki khonaphana kuhle kukhange vele ukuthi akulaluthi esiluholayo ikanti kukhona okungenziwa ukuthi lathi sikhululeke nxa sisebenza.
Uphenyo olwenziwe ngabohlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency eZimstat luveza ukuba indleko yokuphilisa imuli elabantu abayisithupha iqanise isuka kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezedlula amachumi amabili i-$20,985.01 ekupheleni kukampandula ngomnyaka odluleyo yaya kumadola phose azinkulungwane ezingamachumi amathathu i-$29,924. Uphenyo lolu luveze ukuba ukukhuphuka kwendleko lezi kungabe kubangelwe izinto ezingasokudla kodwa ezigoqela imithelo yamanzi, ugetsi, imfundo lokunye. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usekhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ekupheleni komnyaka ka-2020, umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazisa ngokukhwezwa iholo lezisebenzi zikahulumende ngesilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40%, kodwa izisebenzi ziqhubeka zikhonona ukuba iholo labo aleneli ukuba baphile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Elimelika kunye lenhlanganiso ye-G7 labaphathi ntambo abamele amazwe eCanada, France, Germany, Italy, Japan, ele United Kingdom, labamele umanyano we-European Union, babambene ngokusola ukubotshwa lokuvalelwa mahlayana komkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, uMnumzana Alexei Navalny. Umanyano wamazwe o-G7 usukhuthaze ukukhululwa kungela migoqo kukamnumzana Navalny owabotshwa ephenduka kwele Russia evela kwelatshwa kwele Germany. Embikweni olothiweyo, inkokheli ye-G7 iphinde yasola njalo ukubotshwa kwenkulungwane zabantu lentathelizindaba, yakhuthaza ele Russia ukuthi lilandele imithetho yamazwe wonke likhulule ababotshwa mahlayana besebenzisa ilungelo labo lokutshengisela embuthanweni owenziwe mhlaka 23 Zibandlela. Ucuku lwamapholisa ekuvimbeni uZulu ukuthi atshengisele ilungelo lakhe akumelanga kuvunyelwe. Izehlakalo lezi ziveza mhlophe ukuncipha kwelungelo labaphikisayo, inhlanganiso ezizimeleyo, abalwela ilungelo likaZulu labazimeleyo kwele Russia, kutsho inhlanganiso ye-G7 embikweni wayo. UMnumzana Navalny waphosa wabulawa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ka-2020 kusetshenziswa ithefu yinhlanganiso ye-Novichok ngesikhali esalungiswa ngele-Soviet Union. Umanyano we-G7 ugcizelele ukuthi ukusetshenziswa kwezikhali zechefu akuvunyelwa njalo kwephula imithetho eyafakwa ngamazwe omhlaba ukwenqabela lokhu. Siyaphinda njalo ukukhuthaza ele Russia ukucubungula ichasise ngokusetshenziswa kwezikhali zechefu elizweni kulandela ukuba phansi kwesivumelano se-Chemical Weapons Convention kwalelo lizwe. Ukusetshenziswa kwezikhali zechefu kwabaphikisayo lokubotshwa kwamnumzana Navalny kwenqabela ilungelo likaZulu, amazwi akhululekileyo lombuso kantando kaZulu kwele Russia. Inhlanganiso ye-G7 ikhuthaze ele Russia ukuthi ligcwalise izithembiso zalo phansi komthetho we-International Covenant on Civil and Political Rights, lelungelo elitholakala phansi kwalomthetho kunye lelungelo lokukhuluma okusenhliziyweni zabantu kubo bonke abaselizweni leli. Elemelika labalobudlelwano lalo abe-G7 bazimisele ukulandela umthetho we-Chemical Weapons Convention lokukhuthaza umbuso okhululekileyo kwele Russia ukulandela umthetho lokuphathisa inhlanganiso ezizimeleyo kulelo lizwe.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.